Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 namhla ngolwesine mhla ka 3 kuMpumfu 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Amasela ahlome aphelela ahluthuna izigidi ezine zamadola eMelika, $4 million ebhanga le-Ecobank.
Ngiyalima sibilinyawuthi amabele from my history manxa ngicabanga manxa ngithi ngikhulume umkami mina wabhubha 2009.
Abafelokazi basebenza lohlangothi lweMelika olwe-USAID ekuthuthukiseni imuli zabo. Abantu abaningi bathi bakhathele ngemali engaqedakaliyo eZimbabwe okuthiwa idala ukuyanga elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amasela ahlome aphelela ahluthunela abagcina umthetho abe-safeguard security bahluthunele abe-safeguard security namhla izigidi ezine zamadola eMelika, $4 million ebhanga le-Ecobank koBulawayo. Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyati uthi kukhanya engani kulabantu abasebenza ebhanga leli labanye abazi okunengi ngodaba lolu. UCommissioner Nyati uthe sebehlolisisa udaba lolu, kasenelisanga ukuxoxa lesiphathamandla sebhanga leli ngoba bebengaphenduli umakhalekhukhwini.
The Voice of America, VOA.
Abafelokazi eWange basekelwa lohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezentuthuko kaZulu ole-United States Agency for International Development lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ekuqhubeni inhlelo eziguqela ukulima, ukugebha imithi lokunye ukwenzela ukuziphilisa. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Bebecwele ngempela viki yabalimi abagoqela abafelwakazi bezobukisa ezokulima eChinotimba Stadium eVictoria Falls, bekukekela mathendele kukhala nkukhu kule mvundla efuywayo sibise ngulube kanye lezilimo zesintu. Le yimisebenzi eyenziwa ngomama ekakhulu abafelwakazi bemaphandleni. Omunye walaba ngunkosikazi Cecilia Chingenge weJambesi othi waqala ukulima okuzwayo ngemva kokubhubha komkakhe ngomnyaka ka-1993 owamchiya labantwana abalichumi.
Wayemncane, wayele 6 months, esamunya vele wayengakakhasi lokukhasa. So lo mdala wakhona wayeku form 3, omunye wakhona wayeku form 2. But ngathi ngagqile enhlelweni zokulima zonezi, ngasondela kakhulu kuba agritech sabalimisi ngibuzisisa ukuthi ekulimeni ngenza njani ukuze kungani ukulima kwami kuyaphakama. Hayi, bamfundisa sivili lakathi esivela ngiyamthiyani lapho.
Sixoxe njalo lomunye umfelwakazi unkosikazi Constance Litheta wesiqintini sePhongola eLukhosi.
Ngiyalima sibilinyawuthi amabele from my history manxa ngicabanga manxa ngithi ngikhulume umkami mina wabhubha 2009. Ngokulima lokhu I managed ukuthi ngifundise abantu abami baqede isikolo zabo, bayenza amakhosi abayenzayo, bonke bayasebenza ngokulima for 15 years. And mina ukulima ngiyakuthakazelela ngokuthi and lakumashows akulashowe ngihambayo ngingawinanga. Last year Wanga was the overall winner.
Omama laba bathi kuziqinti yabakizo bathola njalo ulwazi olujulileyo kunhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iWorld Vision eyabakhela izivande, iCaritas isemba izikotsho kanye lohlangothi lukahulumende weMelika olwe-US Agency for International Development olubafundisa okuningi phansi kohlelo lwemalima loko.
Ekhaya besiphonga ukuvuna siphonga ukuphosa. Basebesitshela ukuthi isidi eyodwa nje iqakathekile. So manxa livuna limele liyendlale amaseyile. Bazosifundisa about ama-herbals. Silima inhlanyelo okuthiwa yi-velvet bean, which is lap-lap. Abanye bayazi i-lap-lap eyokugcina ilokuzeni izifuyo zethu, especially ngesikhathi lesi se-drought.
Unkosikazi Rosemary Muleya wesiqintini seChilanga esigabeni senduna onekatambe yena uthi uyingcitshi kwezokuxoza lokugebha izihlahla eziphathelane labesifazane.
Inyama yethu iyaphangisa ukukhula njengabomama but singadla imithi yethu enjengabokawutenta ontolwane. Inyama yethu iyabuyela futhi endaweni. Umntwana lo 7 years econtbp nxa yokuthi kasela lokhuyana ukudla okwakufanele ukuthi kudliwe ngesintu esiqinileyo eselaphayo umzimba womuntu.
Uthengisa lezithelo zeganga ezigoqela umkhomo, enza ngawo amanamunede, amafutha ecotshwa ukwenza ijwabu libe ncwaba lokulapha nje okunye.
Umuntu angatsha izilonda ungangena emachokochokeni lapho kutshiselwa khona ukuthi ungabile rush yibhabhabhu leyo umsebenzi wayo. Kube lekofi futhi yangkhona encedisayo kabili layo futhi ukuyinatha etiyeni iyayehlisa iBP, chukela iyayengezelela futhi energizer vitamin A and C.
Loba kukuhle abakwenzayo, omama laba bakhala ngokungani kwezulu lokusweleka kwamanzi ezikotshweni. Bathi ukuze bathelele benza ukuwahambela njalo lezifuyo ziyacuba. Uhulumende uthi yezi lesikhudumezi somkhathi ese-El Nino sabangela ukuba izulu lingani ngesikhathi sokulima. Omama laba bathi impilo zabo zingaguquka nxa kungenzeka line lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Abantu abaningi bancoma amapolisa akobulawayo lenhlanganiso zamabandla enkolo ezehlukeneyo asebelobelane isivumelwano zokusebenza ndawonye ukwenzela ukulwisana lobugelekeqe lokunye. Benza lokhu ngesikhathi idolobho leli lisanda kufakelwa amakamera ukubamba abephula imithetho. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Ohloniphekayo benxusiwe kulumbuthano okulobelana isivumelanesi kanye lokuthola uncedo lwamakhamera, umphathi wedorobho lakobulawayo uNkosazi Judy Ncube ubonge kakhulu ukumanyana kwabantu bakuleli dolobho.
Siyabonga kakhulu kubuthungameli bezeterapini, kubuthungameli bebusiness community abaphatheka ekutheni befinyeze udlame olungabe luphakathi kwakobulawayo.
Amabandla enkolo amaningi angena kusivumelane lesi. Umfundisi Mpande lazo sikhanye oweZimbabwe Council of Churches uchaza ukuthi kungani sebesebenza lamapholisa akobulawayo.
Njengama-churches sithi asincedisane lamapholisa sibone indlela zonke zokuthi lolu hlupho solukhona la ukuthi kanti indaba yakhona ingaphi. Amasela sezindlu zabantu and ayaziwa.
Umfundisi Michael Dube weLutheran Church uthi amabandla ezenkolo alomlando wokuncedisa amapholisa ekulwisaneni labephula imithetho eZimbabwe.
Siyancedisa ukubana thina sitshele abantu engqondweni batshintshe ibehavior bazi uNkulunkulu sibathole. Ngoba uma sibatshaya ngelizwi kufana nokuthi sibahlaba ijekiseni yokuthi engqondweni zenu kube right batshiyane lobubi nobugebengu.
Kusenjalo kobulawayo sokulamakhamera okubamba abadala amacala i-CCTV ekhangela kwenzakala emgwaqweni kobulawayo ozibiza ngegama elithi madabudabu uthi ulisela njalo sozamzimela ekuphandeni kwakhe.
Hayi, mina ngizwani le nto yamakhamera leyasefakwe estrading sakobulawayo. Thina vele lapha siphila ngokutshontsha siphandele izimuli. Asikho ukuthi sibulala abantu kumbe kuhamba njani. Sijola labantu abantu vele lapha. So uba exposed ngamakhamera lawa isizinto esizifunayo phandle la. Ngoba into le yamakhamera le iyabe isisithengisa. Asisela privacy kahle kahle.
Umsekeli kaMeya wakobulawayo uKhansela Edwin Dlovu uthi umansipala wamukela okwenziwa ngamapholisa abezenkolo ezijeneyo labanye abafisa ukuba kungabi lobugelekeqe edolobheni leli.
Siyathokoza kakhulu ukubambana kwezakhamizi ababusiness lama-churches besebenzelana lamapholisa ukuthi kunqabele ubugebenga edolobheni ngokuthi kufaka ama-cameras edolobho lokho. Kuyinto enhle kakhulu, siyayithokozele ubugebenga kuzawenzakala ukuthi zibanjwe abazama ukubona edolobheni. Thina sithabele ukuthi asefakiwe amakhamera azabamba izigebenga kutshontshwa kwezimoteni zokunye ubugebenga nje obenzakala edolobheni.
Isikhulumeni samapholisa uCommissioner Paul Nyathi uthi amapholisa aziqhenya ngosomabhizinisi bakobulawayo abebhizinisi against crime abayibo ababhadaleyo bafakisa amakhamera lawa awe-CCTV.
Kubonga i-business community kobulawayo, i-local authority lamapholisa ukuthi abakwenzileyo is something which have not seen our country where we now have a smart policy concept lapho kobulawayo. So sicela uZulu ukuthi a-cooperate lamapholisa njalo ngabe ukuthi kule mbiba abalayo basitshele lapha esibone kobulawayo siyakufuna njalo manye ama cities
idolobho la kobulawayo ngela kuqala usebenzisa ama camera CCTV eZimbabwe kanye lokusebenza lamabandla ezenkolo ekulisaneni labephula imthetho ngu-Ezra Jesus Banda we Studio 7 ikobulawayo.
Ziyazizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Usanda kukhethwa ukuba ngunobhala jikelele womanyano we-NATO uthi kunengi okumele kunikwe ele Ukraine elulwisana kabuhlungu lele Russia. Umnumzana Mark Rutte owethekelela kwele Ukraine uthi ilizwe leli lidinga uncedo lwezikhali lokunye ngesibhangibhangi. Ele Israel lithi abantu abasemadolobheni angama-20 ezansi yakwele Lebanon kumele besuke ngoba lilwisana kabuhlungu labo abe-Hezbollah. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Wezibhatalene lemelika. Abathuthisi bemelika izolo bethule imininingwane emitha phezu kwamacala awetheswa owake waba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump owakuzama ukwalela esimbusweni lokuphehla udlame abanqotshwa khona ngumongameli Joe Biden. Lanxa umthethondaba weSupreme Court wanquma ukuthi kulamacala umongameli wemelika angeke awetheswa nxa ewadala esehofisini, abathuthisi bathi uTrump kumele athonisiswe ngoba amacala la wawadala esenza kwekhanda lakhe hathi uhambelana lomsebenzi wakhe. Ukwethulwa kwemininingwane le kucunule uTrump yena othi abathuthisi bazama ukungcolisa igama lakhe phambilini kokhetho lukamongameli oluzaqhutshwa mhla ka-5 ngenyanga ezayo lapho azanqikelana khona lo nkosikazi Kamala Harris omela ibandla lamademocrats. UTrump yena umela ibandla lama Republicans. Ukuhlaziya lolu daba uNtukameni Komo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe elandela okwenzakala eMelika umnumzana ephihlela Ncube.
Ukukhitshwa kombiko lo kuzakwehlukanisa imbono yabantu beMelika phakathi. Abahamba loTrump bazathi injongo yikuthi kudilizwe ukusekelwa kwakhe, kudilizwe ivota kade engalithola ngoNovemba. Laba abanye bazathi bona umthetho yiwo osebenzayo kakulandile politiki. Ngakho-ke kangiboni ukuthi bazavumelana abantu beMelika ukuthi bekuqondile yini ukuthi kwethulwe le mbiko ngalesi sikhathi. Abama-Democrats ngale bazathi hayi kuqondile, ama-Republicans athi kakuqondanga. Lokho kuza kuma kunjalo kuze kuyefika ukhetho luze lwedlule ukhetho. Kuzaba yinto ezahlala ihlupha eMelika kusiya phambili. Abanye bekholela ukuthi kwakungafanelanga kwenziwe, abanye bekholela ukuthi kwakufanele kwenziwe. Kodwa njalo kuzaba nomthelela othile kwezokhetho ongangabi mkhulu kusiya ngokuthi abantu bakhona bakuma-Republican kumbe bakuma-Democrats. Bakhona abavele sebehamba loTrump ongela lutho olungabatshintshisa, kube khona abanye akade besakhangela izinto ezithile okungenziwa ukuthi bacine bengamvotelanga.
Kusiya ngokuthi ngubani onqobileyo kukhetho, Ncube, ubona amacala la ephathwa njani kusiya phambili?
Ngibona sengathi nxa kungawina uHarris amacala kaTrump aza kuya phambili, uyabe zatshutshiswa athonisiswe kuze kufike ekugcineni. Kodwa nxa engalunqoba uTrump ukhetho ngoNovemba uza kwenza ukuthi nxa esengenile esihlalweni ngoJanuwari kumnyaka ozayo akhulume le-Department of Justice ukuthi ilahle lamacala ukuze esulwe angatshutshiswa. Yikho lokho kuza kwenzeka. Amathuba-ke malutshwane ukuthi uTrump angatshutshiswa uma esengu-president, kodwa phezulu uma kuwukuthi kuyabe kuwine uHarris.
Ukhona ungathi kuyacaca yini ukuthi ngubani ozanqoba kulolu khetho?
akukacaci kahle ukuthi ngubani ongaphumelela okhethweni kanti ke njalo isikhathi esisaseleyo esedlula inyanga nje kancane sisesithe kakhulu ukuthi abantu bangafika esibangeni sokuthi bathi bona hayi ukhetho seluwinwa ngusibanibani ubani usenqotshiwe ngokuba zinenge izinto ezingenzeka ngalesi sikhathi esiseleyo ezingenza ukuthi obe ngemuva abe phambili obe phambili abe emuva zinenge izinto ezingaguqula imbono yabantu bayagcina sebesuka kulowo besiya kulwana ngakho ke sisezabona kusiya phambili ukuthi kusengama ngayiphi indlela okwamanje kaukacaca ukuthi ngubani kusavuma ukuthi noma ngupi phakathi kwabantu unqobe ukhetho
umnumzana ephidlela Ncube yingcwethi ecubungula zombusazwe njalo ulandela imikhankaso yokhetho lwemelika beqhuqa ecingweni lomtukameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo
The Voice of America.
Bayakhala abantu abaningi ngokuwiswa kwesisindo seZimbabwe Gold libhanga elikhulu lelizwe elize Bank of Zimbabwe bathi izigi sifana lemali yohlobo lwebhondi lezinye izimali ezethulwa libhanga leli ngesikhathi kusabusa wayengumongameli umuyi uRobert Mugabe ziyakhala lezisebenzi ezithi ikholo lazo lihle laphelela ebhanga ngenxa yokuwa kwesisindo seziki ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe kanye nomnumzana Kutamsanka okunhlanganiso edlelana lebandla leZANU-PF eForever Associates Zimbabwe umlalazi usungula lingxoxo
abantu beZimbabwe ngesikhathi lesi baphakathi kwelitshe lembokodo izinto kade zabanzima kusukela kubo bond labo various check lamanye amabizo esingasawazi uhulumende zama ukuthi akhiphe i-economy afloat kodwa bebelapha imkhuhlane ongayisiwo whether uya devalue kumbeni uyaletha enye currency or kumbe uyakhipha amazero kwakusenziwa ngugono konke lokhu asiyo remedy sile nkinga ye-leadership ukuthi ilizwe lethu alilabukhokheli kugcina ku-affecta ke izisebenzi ku-affecta nje wonke umuntu izisebenzi lezi esezisele ezilutshwane ziba affected kakhulu ngoba zithembele kuleyo mali kuphela kazihlanganisa zilamadili eziwenzayo
ye siyakuzwa kakhulu umlalazi msaka ngena khona bonga amaphishani baba
sizule sonke ubaba uMthuli Ncube uphindile njalo izolo after i-parliament ukuthi egcizelele ukubana izisebenzi zikahulumende zizaphiwa enye imali ziyengezelwe phezulu le ababeyiphiwe ukwenzela ukuthi uhulumende ebalungisele indaba leyi eyenzekeleyo e-devaluation ngoba uyakwazi uhulumende wabantu othanda abantu uyakwazi ukuthi izisebenzi zakhe zi-affectiwe kakhulu nge-devaluation watsho nje laye ubaba uMthuli Ncube ukubana ulethemba lokubana as government njengoba sebethethe i-lead yokwenza lokho balesifiso sokubana i-private sector nayo ngabe iyalandela ikushene ama-employees so okwakhathesi ngibona kulungile njalo kufanele
ye baba Mlalazi ukhulumile lapha ukuthi inkinga lokhu ibukhokheli kodwa lapho yakhuluma ubaba uMsaka ukuthi hayi uhulumente uyakulungisa konke lokho
yibo ubukhokheli engikutshoyo ukubana siyabuswela buyadingakala ubukhokheli obukhokhela abantanyabo uMsaka bubakhonvinse ukuthi yonke into ilungile thina siyibona ukubana hayi kakulanto ehambayo kukomnyambambile nje yonke into nje imile izigi leyi khona kube yinhlanhla kubana ilastile kwaze kwafika lesi sikhathi ngoba abanye bethu sasivele sapredicta ubana ngoJuni izatshazwa ngumqando so mhlawumbe sitshazwe yisinole sesike saba khona eSouth Africa kangazi so iyo inkinga yethu enkulu kakhulu eyokuthi abantu bayamislidwa o abantu sebakhetha kubana bahlabele izingoma bepraise uhulumende ngento ezingekho nje uhulumende esehlulekile economy layo yonke into nje
mhm Msaka mpendle kona baba
ngilosizi sibili ngamazwi avela kubaba uMlalazi ubaba uMlalazi okhuluma ngani yena uyisitizeni yaseGoli kumbe uyisitizeni yaseZambia so citizen eZimbabwe yilo usupho esilalo eZimbabwe silabantu abangekho proud ngelizwe labo ngokuqala. Okwesibili, silabantu abafisela ilizwe lethu ukuthi lingenzi kuhle ngaphandle ukuthi bona befisele ilizwe amathamsanqa ilizwe lisebenze kakuhle, bona balifisela okubi. Asingeneni kundaba naleyo eyabucurrency eZimbabwe. Okubulala icurrency yeZimbabwe ayisiwo ma-fundamentals awe-economics. Akakhathesi ama-fundamentals awe-economics wonke asefakwa in place kuyasebenzeka. I-manufacturing kuyamanufacture, i-production kuyaproduswa, i-exports sizwile umongameli ethi i-receipt from export increased from 7.something billion to 8 billion this year. Wonke sikufake kuhle. Uhlupho esesilwalo khathesi njengelizwe i-mentality yamaZimbabweans, i-mentality yokubana abafuni ukuthi bebambe kuhle, bebambe ndawonye, beyakhe ilizwe labo. I-devaluation ye-ZIG is as a result of speculation umaZimbabweni. Umuntu eyavuka engela na ZIG 100 ZIG account kodwa efaka ku-group ukuthi i-rate sengiyifake siku-42, wonke umuntu sechasa ukulandela khona ukuthi kubhaliwe kuma-group ukuthi siku-42 ku-WhatsApp, sokuthi uthi mina sengifuna u-42. Ilizwe liyakwa njalo na? Ilizwe
siyakwa
njalo? Sidivaluela iziki zodwa. Kumele sibe le discipline, silandele i-market forces ukuthi determine i-rate, ayikho ukuthi silandele ama-politician afuna ukuthi ilizwe libe lobunzima abantu bedubeke.
Yes, siyawuzwa kakhulu Msaka. Umphendulo kolombo ngamaphitshane uhlubale bamlalazi.
Ngokuselala kwenhlanhla, uMsaka akakavula amehlo ukuba nabone okwenzakalayo. Bacabanga ukuthi thina maZimbabweans ilizwe lakithi asilithandi. Umongameli wakho uphosisile ngamafigures akutshela wona yena lawa amabhiliyoni. I-largest inflow yemali engena elizweni khathesi yimali esuka kulabo bantu othi kabathandi ilizwe labo.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe lo mnumzana Gunta Msaka okunhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF eForever Associates Zimbabwe.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Ubudlelwano phakathi kwamabandla abusayo kuzwekazi le-Afrika buqhubeka buqina esekelana ukuthi aqhubeke esembusweni. Amanye amabandla angamadelolimi ngele ZANU PF lelibusayo kwele Botswana, iBotswana Democratic Party, kubika umqondisi Dube.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngendaba zekhaya kwele Botswana, unkosikazi Anna Mokgethi, uthi kungamanga ukuthi umhlangano wangenelwa ngabanye abeZimbabwe kuvike esanda kudlula wawungokupha izithupha. Umkhethi uthi abeZimbabwe laba bangena umhlangano wabizwa yofisi yakhe ukuthi bazwisise ngamanyathela okumele bawathathe ukuthi bathole amaphepha okuba izalwane zeBotswana. Iwofisi kaMokgethi yiyo ebona ngokupha izithupha lamaphepha okuba izalwane seBotswana, i-citizenship. Umukhethi uthi abeZimbabwe abangena lomhlangano abasebelesikhathi behlala eBotswana ngakho babe khonona ngobunzima bokuthola incwadi ezibavumela ukuhlala kwele Botswana. Uthi lokhu akulani lokhetho lwenyanga ezayo ngoba isikhathi sokubhalisela ukuvota sesadlula. Ele Botswana lizaqhuba ukhetho lokudinga uhulumende omutsha mhlaka 30 kumfumfu. Kodwa isikhulumiso manyano wamabandla aphikisayo awe Umbrella for Democratic Change, umnumzana Moeti Mohasa ekhuluma le Studio 7 uthi bayasisola isenzo sikahulumende.
Worried about this events where we have
siyakhathazeka ngembiko yokuthi kulabantu abaphiwa izithupha ngohlu langokhetho luka 2019 lakho waphuma imbiko efanayo.
Kodwa oweZimbabwe osebenza kwele Botswana umnumzana Ntokozo Thebe uthi ubona ingani imbiko le ayisiyoqiniso uma ekhanyela ukuthi kunzima kangakanani ukuthola isithupha seBotswana.
Amanga aluhlaza sibili, mina sengileminyaka ngihlala kuleli lizwe laseBotswana. To obtain a EID uomangwa lapha eBotswana, it's a process. ende akululu ukuthi into yakho ungachayisana layo.
Uthebe uthi njalo abangathola isithupha ngudlu bangabanjwa ilanga lingakatshoni. Uthi imbiko yokuphiwa kwezithupha kungaba yikuyimsebenzi yamabandla aphikisayo azama ukuninda ibandla elibusayo ngodaka. Ngesikhathi lilungiselela ukhetho, leBotswana lathuma amalunga enhlanganiso eqhuba ukhetho e-Independent Electoral Commission ukuthi yecupha ulwazi ngokuqhutshwa kokhetho kuso wabo bohlangothi lweZimbabwe Electoral Commission kumbe iZEC. Lokhu kwasolwa liningi kakhulu kweleBotswana, abanye besithi iZEC ayilambali enhle kuqhubeni ukhetho olukhululekileyo. Abanye njalo basola ubudlelwano phakathi kukamongameli Mokgweetsi Masisi lomunye wakhe kweleZimbabwe umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa ucubungula ezombusazo njalo lesikela ibandla elibusayo leZANU PF umnzana Thedi Ncube uthi kwenzakala eBotswana ngosekuvamile kuzwekazi leAfrica.
Sokulohlupho olutsha kakhulu eAfrica mayelana lokwenziwa kwama-elections. And uhlupho lolu luvame kakhulu kuma-opposition political parties and luhlupho lokungavumi impumela yokhetho.
Uncube uthi amabandla aphikisayo kweleBotswana azama ukuthi alahlise uzulu ukhetho olungakafiki ngembiko yokuthi abeZimbabwe baphiwe izithupha.
Siyakubona khonoku sokusenzakala and it's taking its ugly shape even go eBotswana khonapha whereby i-opposition esiqalisa ukukhuluma izinto ezingekhoyo, izinto ezi-baseless, inganekwane zokuthi ukhetho lurigiwe and inganekwane zokuthi kulabantu abazaphiwa ama-ID kungela ngitsho lo yedwa abangamsukumisa bethi lo uphiwe i-ID.
Ukhetho lwenyanga ezayo ibandla elibusayo eleBotswana Democratic Party iBDP lizancintisana kakhulu lebandla eliphikisayo leUDC, eleBotswana Congress Party kanye lebandla elitsha eleBotswana Patriotic Front elikhokhelwa ngowaye ngumongameli umnumzana Ian Khama. Ngempela viki abancintisa bedinga ukuba ngumongameli abagoqelwa sesihlalweni kwakhathesi uMasisi baza kuyaphanyeka amabizo abo emthathwandaba weHigh Court. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona iWhatsApp.
Abafowethu ngibingelela nje egameni elihle ngalokho elisenzela khona ukuthi kusinika nje inyuzi ezimnandi ezobusa kwamalanga. Thina silenkinga abantu, silenkinga enkulu kakhulu. Okungangokuthi kangazi ukuthi sibile ukuthi uNkulunkulu nga usasekhona sibile ezweni lakithi laseZimbabwe. Kangikhona ukuthi nga usekhona, nga usekhona, ngase sikhiphele izano. Ngase sikhiphele izano ngoba sithole nzima ngezano kulanto ebambekayo ngenxa yezano. And kathesi abanye bethu siyafa ekuhambeni khonapha emazweni abanye abantu sibizwa ngamanye amagama esingawaziyo nokubizwa inyamazana kubizwa thina nje. Ngenxa yezayo angempela uNkulunkulu umbona-ke khokwelakithi alibana ngawukhona ngaso wasikhiphele izandla kunini sikhala ngayo uNkulunkulu thina kasiza.
Sanibona ndinjani Studio 7 Nightness yaphika Studio 7 besithe sicelwe lapho besicela ukuthi le meseji liyidlulisele Cunyathi ispokesperson sikaMnomutapa ukuthi sicele sihloniphe, sihloniphe kakhulu 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 engasideleli njalo engaseyisi ngale ndlela useyisa ngakhona. Uma kuyukuthi yena kule mali oyithola under uMnomutapa edlalela le khonale koMnomutapa notho ukuthi eyenze lezi zinto ohamba ezikhuluma, uma esidla imali akayidleleyo mali yedwa lobumnankaka lobumnomutapa. UMnomutapa sowankosi yethu thina asimazi ma ukuthi inkosi yasemashoneni kahambe ikhulumela khona emashoneni nothi le nto ohambe iyenze. Siyacela Studio 7 sicela ukuthi esihloniphe kakhulu 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 ngoba lathi siyamhlonipha.
Studio 7 salibonani lonke kuzindawo ngezindawo, hayi thina siphilile. Mina ngilesikhalo kakhulu kubaphathi esigabeni saselupani elusuluwadi endaweni yasengcono village Churudungu lasemabhunubhunu. Indawo lezi zindawo ezingela network, akula network, sithwele nzima abazali ukuthi sikhulume labo emakhaya. Thina njengathi sisemazweni sokunzima ukuthi sikhulume labazali. Besicela ukuthi uhulumende eke ngenele kuliyana ndawo, noma ngithi ama MPs ake sebenzele kuliyana ndawo ukhanye bakithi into abayivotelwayo, ngoba kithi kumnyama isigaba sakithi sisalele kakhulu. Ungakhangela lezikolweni, ezikolweni phumelela secondary ngcono primary school mabhempenene primary school lezinye omgijima izikole eziningi-ningi kunzima zisalele kakhulu ezifundweni. Njalo esifundweni sesindebele kakhulu ziyasilela ngoba lababalisi kufundisa amashona. Umuntu wesishoneni angeke khona ukufundisa umntwana isindebele. So abantwana basalela kakhulu ezifundweni la ngama-network. Akula ma-network ukuthi umbe mhlawumbe singancedisana labo ezifundweni.
Ye labo ke ngabalaleli be-Studio 7 besethulela imbono yabo. Hayike isikhathi savumi olubhalisayo ngenjabulo ngumthembo uzithembayo lingakhohlwa i-live doc yalandela.